So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Ngibonge utano lokawande lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 15 Ncwabakazi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lisola isinqumo somthethwandaba we High Court esokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lwezek kumele lwethule ugwalo lwabavoti i-voters roll.
Masalezu siya ngena njalo siyakhalaza kujudiciary kumajaji ukuthi abalandele umthetho, hayi ukufunza iphathi, ngoba sokukhanya ngani sokuthi kodwa amadalisi bezani.
Lamuhla lilanga lokunanzaba kubutho ele-Defense Forces Day kulokudana kwabakubutho abahola ingcosana engeneli ukunakekela imuli zabo.
Abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamakhawu abobandla elibusayo, asithi nabasobaba ngumbuso ngasinyane, kodwa kulamazitha amaningi angazange azizwe iy'fanele zami.
Umgcinisihlalo webandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi nxa abantu besiya ekhethweni bengakhohlwa ukuthi ilizwe lakhululwa embusweni owawunjani.
Ungakhangela izwe lonke lendawo othiwa ngama-reserva, ilibala lesikhiwa elisho indawo ezigcinelwe abamhlophe. Ukuthi omhlophe ngabo ithi ndawo seyifuna lina vele kumele lisuke lingabuzanga umbuzo ngabevele kwathi lise-reserva.
Owayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump wethiswe amanye njalo amacala amane izolo edolobheni leGeorgia ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Sivote lenkomo.
Asamben matuta siyo vota.
Ibandla lesi lisola isinqumo somthethwandaba we High Court esokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lwezek kumele lwethule ugwalo lwabavoti i-voters roll ngokuphangisa. Umqondisi wezokhetho webandla le-CCC umnumzana Ian Makone wethula lolu daba esithi kumele ibandla lakhe lithole lolu luhlu kungakafiki ukhetho luzenziwa ngeviki ezayo. Kodwa umahluli umnumzana Neva Katiyo uthe lolu daba luzangena emzileni lulalelwe ngemva kokhetho. Ibandla le-CCC lethesa ibandla lezanu PF umlandu wokusebenzisa lolu luhlu ukupheka impumela yokhetho ivuthwe kucele lebandla elibusayo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngamafitshane i-CCC labantu beZimbabwe babambwa ngaphansi uma i-High Court isithi ayisoze ithathe udaba lwe-CC ukuthi baphiwe ama-voters roll aqondileyo, bathi bona hayi izangena ku-normal roll, hayi siphangephange. Konke lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi kuyadanisa i-Judiciary Service Commission namajaji sebaginywa yizani. So kuyizikhothamathini zezano njalo kuzakwenza ukuthi impumelo yama-election le iphikiswe, abantu babe lokuhluphana bangazwanani, ngoba sokusobala ukuthi amajaji zethu kabasakwazi ukuthi benzani, sebesebenza njengamajaji kaSmith ephonguquma ama-veterans, ama-freedom fighters, ngoba i-political section of the government yayisitsho njalo. Khathesi sesibona ukuthi ama polling stations awasahambelani lalawo aqala aphiwa ama members of parliament. Njalo lama boundaries setshintshile ama wards lama constituents. Konke lokhu ingqoba ngoza ukuza kwenza abantu bangavumi impumelo yokhetho. Lokhu kwenza abantu bangazinzi ngoba babe bebone emhlophe ukuthi baqeliwe singakavoti. Njalo izinto ezihluphayo njengalezi zifanele ukuthi ulandele ukuthi iconstitution ithini. Iconstitution ibeka mhlophe ukuthi ama candidates abantu aphiwe ivoters roll eqondileyo, hayi ufejafeja. Mahlaba ezulu, siyancenga njalo siyakhalaza kujudiciary kumajaji ukuthi kabalandele umthetho, hayi ukufunzwa iphathi ngoba sokukhanya ngani sokuzikhothamade zezano. Lokhu kuzakwenza kungabi lokuzinza. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda siyovota.
EleZimbabwe linanza ilanga lokuhlonipha imisebenzi yabakubutho lezomvikela elizweni le-Defense Forces Day enkundleni ye-National Sports Stadium, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azakhokhela khona umbuthano lo, njalo eminye imicimbi efanayo izaqhutshwa ezigabeni zonke zelizwe. Kodwa abanye abalwela ilungelo loluntu, abamabandla aphikisayo kanye labalwa impi yenkululeko bekuvuyo leZibra bathi ibandla elibusayo selizenzela santando ngamalanga eHeroes Day, Defense Forces kunye le-Independence Day, behlonipha ikakhulu abasekeli beZANU-PF kuphela. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uthe ilizwe leZimbabwe alisoze libuswe ngabantu abaphathiswa ngamazwe aphetheya, kwathi eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change latshengisa ukuthi ehlatshiweyo iyabongolela ngoba likuchothozile kakhulu, lisithi lona alisetshenziswa ngabelungu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe nomnumzana Strike Mkandla owalwa impiki yenkululeko ekuvuyo leZibra.
Bakhona siningi abadla uluju, bakhona abadla inqoqo zomlomo, abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe abebandla elibusayo. Asithi nabasobaba ngumbuso ngasinyane, kodwa kulamazitra amaningi angazange azize imfanelo zabo. Abanye babaleka sokusiba le-ground sobulawa abantu, bangena eSouth Africa, bangena eMtshwane, bangena iganga lonke, baningi ababalekayo, kodwa kuyibe ngabantu ababikelana ibili. Kodwa kulezi nsuku siyabona kuchwayiza sokubuzwa ukuthi abantu be-high commander beZibra bangapi, labo baphiwe izimoto nokunye lokhu, baphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kwelizwe. Iminyaka eminingi kakhulu abantu sebengamaxhoba ezalukazi abazalwa ngaleso sikhathi. Nyanzelela njalo ukuthi abantu be-high commander sitsho amaZibra amaningi anezinto azenzayo, achaya izindawo zezilamafutha, abachaya lapho kulezikolokulabaplezi benza njani, amaqewa ayekhona ayekhokhela abantu abangamakhaya. Phezu kwalokho iZibra ibe nombono wokuthi ababeyingamazisa izizosekusiza kuthathe izimali zabo ze-dignification bazifake bakhe ama-business abo, babekwenzileleyo bathathathwa ngukhulumende bachiquluza i-properties. Basithi thina-ke amaplazi kakhulu namahotela lani okwakungokwamazida bathathwa, akukabuyiseli lakhathesi over 40 years late. So asingeka sithi thina kuyafanana, akufanani. Amazitha imfanelo zabo kawazinzana, amazitha anwayo abanye bayizigoga, abanye basu bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuthi akubafani. Kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abanezikhundla ezikhuluma nje khathesi ungakhangela ku-ami zasiwuchula amazitha amanye anezida ezinkulu kwandise kanyena abazuzange ukuthi kwakhanye ukuthi kuqhawe kwabo kuyananzelela la kade ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuze kwabonakala ukuthi imisebenzi yayawazi amazitha ayefundise imisebenzi. Nabanye abantu abangene kohulumeni abanye bayachaza lokuthi bathenga izabo, ngiyakwazi abami abangene izani kodwa wakhanjiswa kuSoviet Union eGermany labo zindawo ikhanjiswa izapho kuya kuSoviet Union but bathi bayananzelela babona ukuthi izaphule ngilimi lwabantu abashayi ngoba iyabophisa isethu ngangali chathisa ikhanda izakhuluma ukuthi wakwaba izapho so khonoku ukuthi abantu abathi abalula ilizwe kumbe abahanjiswa kwathenga bacinge ngechacha ukuthi babe ngamazapho ngamazitha ngokunye okudanisayo ngelizwe ukuthi ilizwe kazange kuyenze kube lula ukuthi wonke umuntu walula ilizwe azuze lokho okumlingeneyo angachathi ukuthi wayehambe njani kuthi zayelula ilizwe
singabona kulungiswa yini lokho ngesikhathi esizayo kumbe kungangena abanye kuhulumente
siyathemba ukuthi kuzabalabanye abantu abangabingabantu abanezandla kubangabantu abangabingabantu abangamakhulu kubo kungabingabantu abangababulali lokho siyakukhangelela ngoba ilizwe leli kulilingene lokho ilizwe lalabuya ngedala akumelanga ukuthi kube yilizwe yabantu abesabayo kuba abantu abaneqiniso nokulwela ukungo ngabantu kufika kube ngcono kulalokho okuyikho khona
singathi liqakatheke njani ilanga le-defense forces njalo ilizwe livikelekile yini
ungakhohlwa phela ukuthi igugura undi yona le zizibulawa abantu abaningi yabulawa yingxenye yama-forces awe-army i-50 yathelwa khonokho ukuhlukuluza abantu nokubulala abantu kodwa kuhle ukuthi i-army yonke kayingenanga kulokhu sithemba ukuthi i-army izahlala injalo singabi yi-army yokubhenela abantu bayo defense force zakumelanga zibe njengenkukhu ezamaqanda ezamaqanda iyathiswa umye sithemba zizahlala zinjalo and then i-future zihlale zingangenelwa yi-politics noyi-politics yane yokuthi ubani ngiyamzonda ubani ngiyamthanda yenza ukuthi abesebuthweni lawo basike besehlukana nokuthi ubani uthanda iphiphati abama-defense forces ngama-defense forces adefende ilizwe gawadefende inhlanganiso yedwa ebuthayo kulingakuthile niyabonga
lathi siyabonga lo-ke umnumzana Strike Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-studio 7 ekobulawayo umgcini sihlalo webandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi nxa abantu besiya kukhetho bengakhohlwa ukuthi ilizwe lakhululwa embusweni owawunjani uSibanda uxoxele intathele izindaba yestudio 7 uAnastasia Ndlovu kobulawayo izolo
Baba namhla sesihlalelwe ngamalanga ayisishiyangalonye ukuba sithakazele siye ekhethweni namhlanje sithakazelela ilanga lamaqhawe ethu ilizwe lonke jikelele lithini ngelanga lalamhlanje
ilanga namhlanje liqakathekile ilanga okukhunjulwa khona abantu abalwela ilizwe lokuthi ilizwe libuswe njani so okwakuqala as abantu abamnyama be-Afrika sasizigqibi zamanye amazwe like for Europe, America, Portugal basuke bazosithathela amazwe bazofaka ama-parliaments abo la esasingala mvumo yokukhetha lokukhethwa ukubana siye kuma-e-parliaments ngalo sizathu sasibuswa yimithetho esasingalasandla esinte kuyenzeka ungakhangela izwe lonke le ndawo kuthiwa ngama-reserva its libala lesikhiwa elitsho indawo ezigcinelwe abamhlophe ukuthi omhlophe ngabo ithi ndawo seyifuna lina vele kumele lisuke lingabuzanga umbuzo ngabe vele kwathi lise-reserva a place that has been reserved for a white man who has got interest in that place so sase sesiphonga umuva elizweni lethu njengempahla ukuthi namhla isofa ngisofa ngiyifaka laphana for interest sasiphila ngaleyo ndlela so ilungelo lokuthi siya kuma-election njengokutsho kwakho siya kuma-election njengokuthi alisa ubana salwela ilungelo lokukhetha abazayo ezimthetho eParliament la ukuthi abathi esibakhethayo ukuthi bayesimela kuhulumende as what you call executive kumbe iCabinet elo president ukuze kube le judicial ebona imthetho ukuthi abantu baphathana ngokuthi baphathwa ngumthetho bakhanana ngokulinganayo phakathi kwani phakathi kwelizwe so mbona ngani ke isikhathi esiningi abantu bayaphambanisa ukubana salwela ukukhetha ukukhetha kwangkhona kusho ukuthi ungakhetha abakhethiweyo bazenzela intando yabo salwela ukukhetha ukuthi abakhethiweyo bevikele ilizwe lethu bevikele izinto zemvelo eziselizweni lethu like inyamazana zethu igolide lethu idiamond yethu ikhowu yethu konke okuthola elizweni lethu kuvikelwe ngathi bakhethileyo so asikho ukuthi phela singakhetha okhethiwe seseza kufunayo akulapha
silwele ukuthi akula muntu ophethe okwelizwe ozayenza ukufunayo kumba sebenze lezinye izizwe ezingaphandle kwelizwe lethu sizothatha izinto zethu besiya kwakhakibo ngani akula muntu oyenza ukufunayo lapha sikhetha abantu ukuthi benze okufaneleyo okukhangelelwe kibo ulusuna ukuwarureba ukuyita zwawunoda unoreba kuyita zwakafanela freedom does not mean to do that which you want but freedom means to do that which is ought that is expected of yourself and that is why we are going for the elections
ekuhambeni kwami lapha ngihlangane nodaba lokuthi abanye ezinyimuli ziyakhala zithi azikafakelwa amatshe ezihlobo zabo kungenxa yokuthi bavele batshele ukuthi yebo bazangcotshwa kulindawo kodwa bazazibhadalela ukufaka ama-tombstone lithini ngakho
amatshe kumele afakwe laphana kule problem ebikhona ufunding yeprogram yama-provincial heroes bekule problem yefunding but kathesa upresident usithembisile kubantu zangifana ziyalungiswa kakahle mbonto bonela phana kula matcha amanye afakwe ngabhalwanga wonke ana kathi sokuthengisa sesiphushula matcha abuye ngapha wathiwa sathi noma engabhalwanga ngabuye azabhalwe khona pha sizama ukuthi sithi meet ilokuzeni i backlog which is there yes abantu bale mvumo ukuthi bengafaka amatshe laba ababekwanisa kodwa besikhangelela ukubana leyo into ezakwenziwa under i museum and le department ekhangela ngama heroes
Alo ke kungumgcini sihlalo webandla lezano PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphepha ndaba achiyeneyo Iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usechayele ihlombe induna uMtshane Khumalo ngokukhethwa ukuba umholi wezinduna iNational Chiefs Council. UKhumalo uthatha isikhundla ebesilomnumzana Fortune Jarumbira osengumsekeli wakhe. Iphepha ndaba lobulembu eleNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora utshele umhlangano obuhlaziya ukhetho eHarare ukuthi watshayela ucingo umongameli Emmerson Mnangagwa ekhalaza ngokwalelwa ukungena kukhetho kwamalunga ebandla lakhe afika phose ikhulu 87. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sabona nibasakazi ba-TV7 namafitshane nje hayi amaningi ngilokudana kakhulu ngezinduna lezi zebhinga zona zonke izinduna ezisapota inzane into esiyicelayo ukuthi zingadini ukuncediswa entweni yazo ezifunayo zifusa abantu ngenkani ukuthi bezincedise ukuthi bevotele izanu ngoba zona zifuna ukufakelwa ukudla etafuleni abantu bengakutholi umuntu lo muntu ofuna ukuvotela izanu kathatha umntanakhe lo nkosikazi wakhe ehambe evotele izanu etshiyane labantu bengethusela abantu into engasiyo akula lokho ukuthi nana kumakhamela azabe ebheka abantu ngitho azabheka zona induna zelilela abafazi bazo labantu abazenza endlini hatshi umuntu ovotayo
hhayi siyacela abantu bezano lingayithuseli abantu baseZimbabwe lingayithuseli abantu baseZimbabwe siyacela abantu baseZimbabwe lingayithuseli abantwana baseZimbabwe bantu bezano siyacela mpela mawuzazi ukuthi nawe ulomntana wakho ohlupheka osemazweni siyacela tshintshani fakela uqa ujaha angene kupresident ikelekele ukudubeka kuhamba lethusela abantu ukuthi bengatshintsha ukuthi bengavotela uchamisa lizobabulala hayi ngamanga la kula muntu ozobulala umuntu sifuna utshintsha landayilwele inkululeko leso sikhathi lifuna utshintsho lathi sifuna utshintsho ngocanje kuphela asifuni isibhama asifuni umbhobho edishulayo siyacela bantu baseZimbabwe
siyalibingelela mahlaba ezulu kini lonke basithungameli inkulu kini lonke sihlobo kini lonke mahlaba ezulu irediyo yeni inhle mpela iyasiyibonisa nokusizwisa izindaba esingazaziyo ngoba sasuka sibaleke kazi kezinedinga imisebenzi bebe besuke sithi bona umlungu abamfuni akulalizwe lingala lamlungu alilamlizwe elingenamuntu omhlophe. Umuntu omhlophe usebenza ngetalenta yakhe. Singafuni ukurobhana lapha, ufuna ukunika ukuthatha isiyanikeza amanye amazwele ewathandayo nalawo bebulala abantu. Cela liyekele umuntu ofuna ukufaka umlungu efaka umlungu wesikhathi esisebenza. Ngale sijwele khatshana kuthukana ngezinhlamvu okungani singabantu abangahluphekileyo abanganjani. Cela kini lonke bantu bakithi linaphathe ephetheka, yekelani ukuthi likhuluma into ezingayisizo. Zonke lezi zilikhuluma loko lizikhuluma into ezakudala langena ngo-80 kodwa loko lithi liyaguqula liyaguqula futhi akulwa ukuthi ubani mnangaka lo mgabe kuyafana kwahlanganiswa abantu ngesikhathi sempi abulala abantu futhi ubona amandebele ukuthi ayizidude amandebele arelaxa bantu besiyageza bashaba abulala abantu khathesi loko isabulala abantu likode loko lithi liyalungisa lilungisane. Hhayi mani, asike sivumelaneni siboneni umhlaba silungiseni umhlaba kahle ngesenzo esibonakalayo ukuthi lizwe ngelabantu kungakhethangani ukuthiwa kule nketa abachabe. Siyabonga.
Hello Studio 7, yezani selithanda lonke. Siyacela sisikhiphele indaba njengoba zinjalo. Ya Studio 7 sesiyavota, aliye liphuza abantu abahlala bechana lo baphuze beyele ukula manje akunanto esiyitholayo thina zesitshane senzele kudla bona abantu bafuna ungqongqosha abaphambili okhethina abonanto esiyenzayo. Lokhu khonge ukutshintsha nje ukuthi abutshintshweni kodwa vele ya kuyafana nje kwezintolobo.
Basakazi nani balaleli be-Studio 7, ngifela ukuqinisa lo khuluma wasejabhiwa elubhane eGhana. Lo ile indaba ngiqolise kubomama bezanu, obomama abasupporta izanu oyifakayo mphelayo naleyayi insaro ephikwina usupporta izanu ukuthi bomama aninasehelwe yini, aninazwelo yini, umntwana ereje ugogonono wekhehla ikhegu mphela liyisupporte izanu nalo baba nimsupporte ngezanu ngoba niyayayo niyisupporte mphela phezu kokuthi umntwana urejiwe erejwa ikhehla lime nayo mphela izanu aninasihelwe yini. Nalo umama lo okunguye mphela owendlena osuke kule mpizana ku-MTC waya kwizanu, mama ngoba ukhuluma kakhulu kangaka awukhulumi nangalo mntwana orejiwe, lo mntwana orejwe ikhehla elingako libulala ikusasa yakhe, libulala ifuture yakhe. Awubo mama, yibani nesizwe, yibani nozwelo, yibani nesihlelo mpela ukuthi umntwana ezirethwa irethwa ikhehla elingaka. Wena kungowakho umntwana ungathini? Wena kungweyakhe ingane ungathini? Isiyarethwa igogo nono yekhehla eselise ukulawu liyakhona nje sokuseduzane. Yibani nozwelo bomama, yibani nozwelo bantu. Hawu, kodwa mpela naye imathipelelendi iyafa, abantwana abafundi esikolweni, alufiki nje uzwelo, asikhili nje isihlelo leso nje sokuzala ukuthi umama mayezala uhlelelwa kanjani. Asifiki leso sihlelo ukuthi abantwana abafundi, ikusasa labantwana liyashabalala, ikusasa labantwana selifile, libulawa yiyona le izanu yenu eliyisapotayo, eliyimele, elithi noma kuzima noma ililethela ubuzima obunganani nizoma nayo. Hayi, isihlelo siyafuneka kodwa kwesinye isikhathi.
Studio 7, ninjani? Hayi, siyabonga. Ukwenzele noma uhleli wenza kusiphakele izindaba. Hayi, mina nami ngumbono wami mbonani, kumele sike sinike ibandla eliphikisayo i-chance, sike sibone ukuthi khona kuzayenzakalani. Hayi, ngoba leli elibusayo kudala libusa, sizalwa sithe sithole kuyile elibusayo, namanje loko liyile elibusayo, but there is no development. I-development ayi-question. Hayi, akulamgwaqo, akunamas, akunamali, akunamsebenzi. Hayi, ngani inkosi asibona bantu, sike sitshintshe nje kungene enye iphathi, mhlawumbe ingaletha umehluko emphakathini.
Awu bantu bakomthwakazi, salibonani linjani ngofohloso omnyama okhulumayo? Awu bantu bakomthwakazi, lina kathi li bantu bakithi lathini, ladlani? Bambe shuwa selingajabula leqeka ngaka kuthiwa khona okungafana lokuthiwa zinsimbi zeshwane, kuthiwa ngamaqhawe empi enkulu leyo. Hawu madoda, usaba nje lina ubona nje insane nje zingaka. Hawu madoda, yini eqakathekile kambe ngase lihlanyise umuntu lo waza campaign aliguqula ingqondo ngalolu hlobo? Nampano lookout masuka bangena nge Rose Acre, kwathoka somaqhawe, amaqhawe le history ebhaliwe ngoweyo nasemadongeni uyayibona because awukwazi ukukhuluma ngempi enkulu le ukuthi igama lika lukhawuthi phandle bonke lawo madoda lawo ayalayo ngolokhuza lawo bayalayo ngoshinamana ukuthi bangaye heroes ekhanga umaqhawe lawa hawo madoda kethu khona abafana abancane ngamaqhawe asazi asazi kumbe ukuthi bambe bajayiva khona eralini yezana ukuthathwe ngamalunga leyo zana sokuthiwa ngamaqhawe hayi asazi kini lini elenza isisekelo sombuso lali busy sezisekelo sombuso selithumile nanko lisiyaqova liqova 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 kuzwakala lokho into elakwenzayo izani namandla everywhere hayi buya mhla ka 23 izani winner futhi liphinde ku 28 ye winner futhi alinabantu lina hayi lisithengisile nje hayi we have sold us ayi ayi
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Okhulumayo uThula Ndlovu enkayi kondoni isikhobokhobo. Ngithanda nje ukuthi uphikise njalo umlungisimoyo lo. Umlungisimoyo othi enkayi emandebeleleni nothi mfethu. Othi emandebeleleni nothi akunahlamba. Udlame likhona emandebeleleni nothi. Lina nje lingajabula ngoba amaphoyisa abe supporta lina abantu bezani. Amasocha supporta lina izani. Nomnangako emasoli so lonke so liyabe lithembe khonokho nje kweliphikisa nje liphika into ekhona udlamela ukhona udlamela ukhona emapulazini kunapha bakhona abantu abangayifuniyo iZANU-PF abangayifuniyo iZANU-PF njalo kungekezohlala abantu abasaphotha iZANU-PF ngoba ayiso iZANU-PF yodwa yaleli lizwe lethu baningi abantu abaleli lizwe so ningazophika into eyiyona ekhona esigabeni semandebeleleni yethu
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1202 465 0318. Ukwezemelika owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump wetheswa amanye njalo amacala amane izolo ebusuku ngumthethwandaba wesigaba seGeorgia. UTrump labanye bakhe abalichumi lasithoba munwe munye 19 ababalisa amagqwetha akhe athi yona lo mnumzana Rudolph Giuliani. Kulabanye njalo ababalisa iziphathamandla zikahulumende kaTrump abangamachumi amathathu labo okuthiwa abalakho ukubotshwa. Idale lejuri linqume ukuba uTrump labanye bakhe bavumelana ukugenqula impumela yokhetho esigabeni seGeorgia. UTrump labanye bakhe kuzamele bayezinikela emapholiseni kungakafiki olwesihlanu. Sixoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni ohlala ngapha kwelemelika ukuze sizwe imbono yakhe ngokuthiwa i-indictment kaTrump.
Baba Gande. Kuliqiniso sibili lokhu ukuthi bekuvele kungathi kukhangelelwe ukuthi uzahanjiswa kulo umthethwandaba waseGeorgia. Ngoba ungakhangela akwenzayo kakhulu i-phone call liyana ayenzayo ezama ukuthi lo owayephethe intambo we-state tshintshe kumbe amdingele ama-votes ukuze ke athi nxa esemdingele abe semtshela ukuthi hhayi eGeorgia liluzile bese kusiba yokuguquka kwezinto khona lapho. Bekukhanya ukuthi kuzamthandela kuzamgoqela kuyenza. Yiko kasimangali ke ngokuthi sizwe kuthiwa khona bazambiza ke khona ngale lakuthi bazemethesa icala. Ukuthi ngingathini ngokuthi uzathi nengubonayo ukuthi kusiya phambili angabe khathese ngathi uya kuba umuntu ozijengisela ngathi uqinile ulamandla. Kodwa ke isikhathi lesi sesiside kusuka kathesi kusiya kuNovemba ku-2024 lapho kuzavotwa khona. Ngibona ngathi kusiya phambili khona ngale. Abantu abaningi bazabe sebetshintsha ingqondo sebekhangela ukuthi ha lo muntu angazi ukuthi ngumuntu onjani. Yikwe ngubonayo ngokuthi asoze aphumelele ukuthi awine ukhetho nxa ebekwe phambili njengomuntu okhethwayo.
manje ngokubona kwakho kuzahamba njani ukuthi sizagcina sibonana evalelwa sibili ejele umnomzana Trump?
Well okuvalelwa kani laqiniso njengomuntu omkhulu njalo ungumuntu lwana olenhlanhla uTrump wasomuntu gazana nje ukuthi wakhona uyaphonda ngoba uyaphunyuka khonapho ebanjiwe aphunyuke ahambe. Yeko ke angilaqinisa ukuthi ngingambona esejele. Into engiyibona ngathi izamngenisa ejele izaba ukuthi athethise omantshi laba abazamthonisisa. Angabathethisa khona laba nxa ehamba esenza marala ke la ekhampena. Bazamthatha sibili bamfake ejele ngoba uyabe setshengisa udelela okukhulu kakhulu. Kodwa ke ungumuntu ovele yena enjalo engumuntu odelelayo oyisa bonke abantu ongaboni ukuthi kulomunye umuntu ongcono kulaye.
Hello ke ngomnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe welemelika ubexoxa le studio 7 ecingweni ekhona pha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje kesikhangele inhloko zendaba. Ibandla le-CCC lisola isinqumo semthethandaba sokuthi aluphuthumi udaba lokuthi ugatsha lozokhetho lwe-ZEC kumele lwethule ugwalo lwabavoti ngesiphangiphangi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo igama ngu-Chris Gande ngesithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7.